baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 24 kuLwezi 2019 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulabanye abantu abathi uMongameli Emmerson Mnangagwa ulwa lomsekeli wakhe uRetired General Constantino Chiwenga.
Sasibone abantu bezani bethwala ngamabhansi berambise ma-airport, kodwa ukube yisimanganga lesi sikhathi ukuthi uThiwenga lo uthi esephenduka wahlangabezwa e-airport zinkokeli zeChina.
Kodwa amalunga ebandla leZANU-PF athi lokhu ngamanga aluhlaza tshoko.
Kulaba abakhuluma bona ukuthi ubaba upresident uEdwin Mnangagwa lubaba upresident uThiwenga ngabantu abangawelelaniyo nawe uthiwa ngamanga.
Ikansili yezinduna elizweni lonke jikelele ikhangelelwe ukuthi kunsukwana ezilandelayo izakwethula isinqumo sobuduna benduna uFelix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni.
Okwamanje udaba lukandweni seludluliselwe phambili, sikhangela ukuthi kunational lapha kulapho abazakwenza khona isinqumo abasibonayo ukuthi yisho esifaneleyo ngodaba lolwabe luxoxwe kuprovensi.
Ababona ngezamasiko bathi induna uNdiweni kayindawo.
Umdala engakahambi wavele watshiye kumile ukuthi ubuduna buya kuNhlanhla, ngibona ngani kuza kuya khonapho ngaphandle naso kungenela ipolitics.
Ningakuthiwa ngezamasiko ezabatsha kanye lezokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulumsakazo. Kulabanye abantu abathi uMongameli Emmerson Mnangagwa uxabana lomsekeli wakhe uRetired General Constantino Chiwenga obuyele eZimbabwe ngomgqibelo kulandela ukulatshwa kwakhe kwele China. Bathi kuyamangalisa ukuthi uChiwenga kazange emukelwe ngabalandeli bebandla leZANU-PF kanye leziphathamandla zikahulumende ngesikhathi efika eHarare. Abakhulume leStudio 7 bathi kukhanya ngani uChiwenga ucabangela ukuthi kulabanye abakuhulumende abalesandla ekuguleni kwakhe. Baphinde bathi uChiwenga ukhanya efuna ukungena esikhundleni sikaMnangagwa kukhetho lokumongameli oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi ababili laba bathabe kakhulu ngokusila kukaChiwenga owathwalelwa kwele China ngoNtulikazi egula okumangalisayo. Bathi badonsa ndawonye njengenhlala yenza. UNkosazana Tabitha Khumalo, umgcinisihlalo webandla leMDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa, ngomunye wabathi uMnangagwa loChiwenga bayaxabana.
Abantu bakithi sebafunda ukuthi baphongukuthunquza uThiwenga lapho kungelathuli khona. Amboni ukuthi khona yinto
kube yisimanga ngoba lokhu esazi izanu okwaminyaka eyi-40 lapho kuphuma khona inkokheli zabo kumbe ziyagula kumbe ziyevakata kumbe ziye kwenzani. Sasibone abantu bezani bethwala ngamabhansi berambise ma-airport, kodwa kube yisimanga ngalesi sikhathi ukuthi uThiwenga lo uthi esephenduka wahlangabezwa e-airport zinkokeli zeChina. So kusididile ingqondo okutsho ukuthi kukhona ukutshaya amanzi ngoba besithembe ukuthi sibone inkokeli zezanu zisiyakwamukela umongameli uvice president wabo yena uThiwenga lo, kodwa kabafikanga. Zithe zithi izukuzuku sabona sokuthuma amapicture akhombisa ukuthi khona abanye bakhe opamtinguri omahadi bathe sebefike e-airport bafica ukuthi usevele usethethwe ngabantu beChina. So kutsho ukuthi emzini wezanu kukhona ukutshaya amanzi abantu sebephefumula ngenxeba.
Kuyavela yini sobala ukuthi kungaba kulokulwisana phakathi kukaChiwenga lo mongameli Emmerson Mnangagwa?
Kakhulu ngoba Gibbs kufana nokuthi mina ingumkakho sengiqeda inyanga lezinyanga ngingaphandle kwelihle wehlule uzongamukela e-airport kushithi siyalwa phela kuyaliwa sibili omunye ubhefumula ngenxeba phakathi kwaMnangagwa loChiwenga ukhona ophefumula ngenxeba.
Pho kuzohamba njani-ke lapha Makhumalo?
Hhayi, njengabantu bangikhona bavele bona bafana nalo mthakathi awuze wazi ukuthi umthaka ufika sikhathi bani ukuthi aze kuloya. So uso kumele sikwenzeki ukuthi sivula mehlo asifaka amanye esiphundu ngoba kuthi ukuthi sebezahlikihlana njengoba sebegangelana ke kathesi isikhathi sonke lesi bebehlikihlana ngenqingoni yabona.
Kodwa kungani kungenza ukuthi balwisane kungabe kuyini?
Kumele sazi phela ukuthi bekhipha umgabe esihlalweni uMnangagwa wancediswa ngamasosha incediswa nguTiwenga. Njalo ngilethemba lokuthi kwaba lesivumelano ukuthi angancediswa uzanikani uTiwenga. Sizwa amahungahunga esithi wona uTiwenga laye ufuna ukuba ngumongameli. So yikho sokumele sikuqapheleke kathesi sibone ukuthi bazakhiphana njani.
Unkosazana David Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxela ye ekobulawayo. Kodwa umnumzana Malaki Nkomo, umlandeli webandla le-ZANU-PF uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi uTiwenga ucabana loMnangagwa.
Nje abantu bajise bafunde ukuthi bafunde ukuthunqiza uthule lapho kungelathuli khona. Amboni ukuthi khona into abantu abangayithanda phansi bayikhulume kakhulu lezi. Ngendlela ukuthi khona u-Vice President uba kuthiwengwa uphume engumuntu ogulayo esiyakwelatshwa. Ngaleyo ndlela ukuphenduka kwakhe kukumbuli ukuthi yona ikuthatha njani ukuthi bafuna ukuthi ahlangabezwe ngabantu kumbe kwathi impilo. Abantu bangakhohlwa phela ukuthi umuntu lo ube egula ube umuntu ongezwa kuhle usesilile ngale ndlela lokubuya kwakhe kufanele kube ngabakubona bona kufanele ukuthi kube into engaphongukuzwezwa nje uyabona yikho mina engibona ngakho then bese njengoba lapha kulaba abakhuluma kona ukuthi ubaba upresident uIgcini Mnangagwa lobaba uvice president uTiwenga ngabantu abangawelelani nawo uthiwa ngamanga thine sikubandla leZANU-PF siyakwazi ukuthanda olukhona phakathi kwabantu laba ababili and njalo siyakwazi ukubana konke okuhambayo lokuthi size sibe ne-dispensation le abantu laba abasebenze eZANU-PF bekhona ngaleyo ndlela abantu sebezamuntu bayidabule iZANU-PF bazamuntu bafake lokhu lalokhu okungasikho kweqiniso thine sikubandla leZANU-PF siyakwazi yonke into ihamba ngendlela efaneleyo uba uTiwenga sekuyile esekukhale ukuthi nje bandla leZANU-PF sesisebenza siya phambili ukuthi ilizwe lithuthuke liye phambili.
Kodwa ungabe kusenza abantu ukuthi bakhulume kangaka kuyini kambe bangaphonga ukukhuluma nje kungenalutho?
Abantu bangakhuluma ngoba angithathe siyathi ukuthi khona sikhale zomnotho welizwe ukuthi azihambi ngendlela abantu abangabe khandele ngayo. Ngaleyo ndlela abantu bangabe sebefuna ukuthi bahlanze lokhu lalokuyana ngokungasikho kweqiniso. Iqiniso elikhona ukuthi ubaba uED uyalwisa ukuthi izinto zihambe ngendlela efaneleyo. Ubaba uVice President sekuyile laye ukuthi uzolwisa ngendawo yesilinga umkhenu ngathi ezomnotho wethu ngelizwe leZimbabwe. Abantu awusezibekeli ukukhuluma ngoba vele bedinga ukuthi ube lokudabukana. Khona ukudabukana abakudingayo awusoze kwaba khona ngoba ibandla leZANU-PF iyakwazi lapha elime khona lenkosi yazo liyazi lifunayo.
Kodwa-ke nxa bekhuluma khonapha-ke abakhuluma iqiniso sibili ukuthi kukhanya ngazani ukudlelana kwabo ngani kukhatshana njalo lokuthi khona ukuhlangabezwa lokhu kwenza phela abantu becabanga into eziningi babankomo.
Ukuhlangabezwa lokho fanele kunezele ukuthi kade vele kuhlangabezwa umongameli welizwe isikhathi esiningi ngangitsho lapha sikhanale lo vice president ukuthi ongathi abantu ngabe bagijimele baya khona ngale i-protocol yethu ithini abantu fanele bazibuze khonapho ukuthi kade bona abade befuna ukuthi khona ngabe uhlangabeziwe yibo esekedinga ukuthi khona kube lokuxabana ngoba uma abahleli suka sohlabeza uvice president ngendlela enjana kulo president kuyabe kusitshona ngokubona kwami ngabona i-protocol yethu ivuma ukuthi abantu bahambe bayehlabeza upresident kuphela.
Umnumzana Malaki Nkomo umlandeli webandla leZANU-PF sixoxela ese-West Nicholson esabelweni seMatweni South. Ikansili ebona ngezamasiko lokubekwa kanye lokususwa kwezinduna e-National Chiefs Council ikhangelwe ukuthi iza kwethula isinqumo sobuduna benduna uFelix Dladla Mangwentiweni kunsukwana ezilandelayo. Induna uMtshana Khumalo okukansili le utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi benza lokhu belandela okufiswa ngumdeni wakoNdiweni njalo okusemthethweni. Induna ezikunhlanganiso yeMathebeleland North Provincial Chiefs Assembly zisanda kwethula isinqumo sokuthi ubuduna bukaNdiweni abukho emthethweni ngakho kumele asuswe esikhundleni. Kodwa abanye abomdeni wakoNdiweni bayakwala lokhu besithi uFelix Dladla Mangwe Ndiweni wagcotshwa nguyise uMoyo uKhayisa Ndiweni loba nje izibulo lakhe uJoram Ndiweni elokhu ephila. uDouglas Ndiweni iqhinga thunjwana likaKhayisa Ndiweni uthi uJoram Ndiweni nguye okumele abe induna hatshi uFelix Ntlahlamangwe Ndiweni. Akesizwe induna uMtshana Khumalo exoxa ngodaba lolu.
Okwamanje udaba lukaNdiweni seludluliselwe phambili njengoba kuvuke ephelele kwaze kwakhulunywa ku-provincial level. Kade seludlulele phambili soluku-national level. Sikhangela ukuthi ku-national lapha kulapho abazakwenza khona isinqumo abasibonayo ukuthi yisho esifaneleyo ngodaba lololuxoxwe ku-province.
Abantu bafisa ukuba kwazi ukuthi kuvele nxa sokuthethwa isinqumo esinje kuyasuka khonapho-ke ezigabeni kusiya-ke elizweni lonke. Ku-national level khonapho sikhuluma ngabantu abanjani abakukhangelayo?
Sikhangela nge-National Chiefs Council, i-council eyiyo ekhangele ihlelo zezinduna zonke eZimbabwe. Ibe sithi i-national level.
Singathi kulabantu abangaki khonapho baba Khumalo?
Mposo, mbona ngani singamashumi amathathu mhlawumbe le 36 ngiyabona singu 36.
Singathi lezi zinduna kuphela akulomunye umuntu?
Hayi, zinduna kuphela ezikhethwa ngama-provinces sesiyamele iZimbabwe yonke.
Singathi khonapho nxa kukhangelwa udaba olunje kuyakhangelwa lamasiko abantu kuyenziwe njalo kumbe kuyabe kumiswe njani?
Kakhulu kuyakhangelwa njengoba ngisitsho ukuthi kukhethwa ngama-province anti la masiko avele ashiyene ngezindawo. So babecumulula bonke khona lokho bengama-province ukuthi njengoba kuludaba oluvela ku-province ethile i-province ethile kumbe i-province ethile isebenzisa ama-cultures waphi.
Nxa bengakuhluza-ke khonokho sokusiya ngaphi induna?
Sokusiya kuminista.
Yes, singathi-ke
uminista osekwedlulisela-ke ku-president. I-structure sethu sivele suka ku-province siye ku-national, ku-minister siye ku-president.
Imuli-ke iyabe ime ngaphi khonapho?
Imuli eqakathekileyo phela nxa kulezinto ezinje kuvele akwenziwa lutho kungazange yona ibuze ukuthi yona ikubona njani lokho okuyabe kuqondane le ndunana leyo. Kuqakathekile,
singathi
ukuthi imuli ibe yiyo layo elesandla esikhulu ba ngaze kuphonga uprovince mve i-national iyekhuluma ngoluthe olungazange luvele emulini iyabe sikhangela ukuthi imuli yona ithele.
Singathi imuli yakhuluma ekufisayo la kuthatha khonokho.
Imuli nxa ingaze ikhulume ekufisayo phela angithi lapha sokucungululula kuprovince la ku-national ukuthi khonokho kuphumele emuli kuyahambelana yini yini le mikhuba yakuyona leyo ndawo kumbe le mikhuba yona leyo muli. Yikho kuqakathekile okuyabe kukhangelwa-ke phezulu khonalo.
Induna uMtshana Khumalo ukukansili yezinduna e-National Chiefs Council sixoxe laye eselubhane. Ingcwethi kwezamasiko umnumzana Mnqondo Banzi Magonya uthi induna uFelix Ntlahlamangwe Ndiweni kayindawo.
Angikhangelelanga ukuthi kuzakuba le mpumela ehlukileyo mfoka Dube. Induna uNhlanhla ngikhangela ukuthi umthethwandaba uza kuquma ukuthi hayi abakuNdiweni kwahlalwa phansi kwenziwa okwemvelo kwakhulunywa kwavunyelwana. Ubudala engakahambi wavele washiya ekuqumile ukuthi ubuduna buya kuNhlanhla. Ngibona ngani kuzakuya khonapho ngaphandle nxa sokungenela i-politics njengalokhu esesikubona nje emaphephandabeni lokunye esikubonayo nje esikuzwayo.
Ye, siyabona ukuthi i-National Chiefs Council kumele iphumele isinqumo sayo khonapho nxa sikhuluma ngodaba lolu. Bathi bazalandela isiko lakoNdiweni. Siyabona ke umnakhe kaNdiweni uDouglas uthi hayi kumele tathathe isikhundla lesi umnumzana Joram Tambo Ndiweni. Wena kuthatha njani khonapho?
Kambe ubhuti Joram ngathi le mngcwabeni kayise wayengekho engumuntu okhangelela ukuthi kuthiwe nguye okumele ukuthi athwale umthwalo wobuduna benhlambane. Okwesibili, nxa yena umdala umdladla ngokwakhe watshiya vele ephumile ukuthi hayi phakathi kwamathole la engilawo inkunzi engiyibonile phambili elingcolo engiyibona ngani izagadanga kuhle nansi wamkhetha uNhlanhla. Singobani thina lamhlanje sesingathi thina kumele ukuthi uthathe uDouglas nokuthatha uDoram?
Ungahamba ngendlela ongayikhangelelanga wena ngokwakho Magonya kuzathiwani pho?
Hayi, akusuthiswa izifiso zikaMagonya lapha mfokaMthembu. Okukhona ukuthi kusuthiswa usiko lemvelaphi yethu njengomdabuko wesizwe sohlanga. Bengakwenza bengachwala benza abakwenzayo kodwa lapho ilizwe liyabuyela khona ubuduna buzabuyela kuNhlanhla. Ngoba ukhumbule phela ukuthi akuqali ukuthi umntwana olizibulo oweqiwa yibuduna umtshana ukhumalwe nje ngaso zibulo kodwa ubudulu labo kanti yena umdala yena ngwakhe wayeyizibulo yini ubudula babungobakhe yini okokuqala usikhangelele sibe kwazi ukuthi esintwini mandulo soke kwabakhona ezinye izehlakalo and eziqondileyo ezidala ukuthi izibulo liqine kungabi yilona eliba yindlalifa
umnumzana Ngqondobanzi Magonya yingcwethi kwezamasiko esintu sixoxe laye esesouth london kwele bhilitane asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lo Felix Nhlahlama Ngwendiweni okubikwa ukuthi sephanyeke udaba lolu emthethwandaba. Soke isikhathi samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Singanamasiko
wenziwe manje
lobaba mkhulu babelobola
lamhla ke ngixoxa lenduna uChief Matema baba Matema sawamukela kuhlelo
ngiyabonga baba
ye esixoxa ngakho lenduna lapha ngamabizo emigwaqo ikakhulu-ke emadolobheni siyabona ukuthi sokuzaguqulwa ukuthi amabizo abe yilokhu lalokho kodwa-ke esitshaya ngakho kulapho-ke insika yodaba lwethu ngelokuthi kambe amabizo atshoni emphakathini nduna liyakubona kwenzakala konke lokhu sokuguqulwa amabizo lapha lalapha nxa amabizo angaphonga ukuthiwa g emphakathini kutshoni emuntwini khonokho
into ebengiyikhangelele akusonto embi ukuthi into amabizo ikakhulu ngingasikhangele ukuthi sivela ngaphi siyangapha kodwa eyinye into eyabe ithandala ukuthi yenzakale kakhulu nxa kuza into amabizo kuyabe kudinga ukuthi kudinga imbono kazulu ikakhulu lo ohlala khonapho ukuthi atsho yena ukuthi leyo sifisa ukuthi sikufake kube ngubani kuvele ebantwini izinto zethu eziningi kakhulu aziveli kithi thina abantu abaningi abaphansi la zijale ukubuya sezingamabhombu avela phezulu zizonikwa abantu phansi la abantu besekufika nzima-ke ukuthi bakwemukele kuhle okundisele kujale ukubuya kunjalo ngesikhiwa ngathi i-top down izinto ayijabulisi kakhulu abantu kodwa-ke izinto ungazisusa ebantwini abayibo abaningi abaphansi zisiya phezulu azijale ukuthi zihambe kuhle kakhulu ngoba ziyabe zile bhayini yama-communities ziyabe zile bhayini yestakeholder
nxa singakukhangela-ke ngakhona kokutsho nduna siyeza sibelo mkantsho wangkhonto unjani siyakubona ukuthi-ke kula mabizo la asebuyile emphakathini azefakwa nje emuntwini kutshoni
njengaba le nhlanhla-ke namhlanje ngitshone labanye ababili abathathu lapha kobulawayo akuba bambanga kuhle ngoba bebelokhu bele mbono yabethile besitsho ukuthi ngabe baqalela bo badinga ukuthi babonisane laye lo owabekileyo lawo mabizo enika izitarade dale sifiswa abantu ngoba bathi kukhanya engani kulamanye amaqhawe akhona aseleceleni engazange athinte okudingakala ukuthi ngabe labo bathintiwe lawo maqhawe abayingxenye yalokhu okwenziweyo
siyabonaabanye
bayahlamisa bakhuluma ngabodabengo abanye bakhuluma langabo lesabe babamba nje into eziningingi ukuthi banye bakhuluma ngabo lookout masuku bathi enguye umuntu owalwa kakhulu elisotsha likankomo bathi bona ngabe kufanele ukuthi weyamane lo-Joshua Nkomo khonaphana phakathi edorobheni ngoba sekukhanye ngani izipra yona yayingala ami kati-ke bekuqakathekile ukuthi unkomo njengoba unkomo waba owayengumenski kube sekufakwa-ke isotsha lakhe layo libe seduzane leyamane njengalokho okufana nalo mgabe letongogaa
ye siyabona njalo kulamaqhawe akudala sibili esintwini nxa ukhangela sibili manenga okunye okumangalisayo kambe nga abukuzange usetshenziswe khonokho kwenzela ukuthi abantu babekwaziphelisiko labo
kuqakathekile kakhulu ngoba anti abantu bebekwenza umuntu yimbali yakhe umuntu wenziwa yimbali yakhe imvelaphi yakhe yiyesukibike ukuthi umuntu ungumhlobobani wakhele izinto zakhe ngaphi njalo yikho okumenza abe ligugu lalokho ayikho khona ngenxa yokubamba izinto eziyabe zihambane nembali yakhe nxa usuthiye imbali yomuntu kumbe usumnika okwakho akathokozi umuntu ngoba uyabe usumbulalele okunye okwakhe ikakhulu khona ungakunanzelela kula muntu owake wathi ekhokhele wakhokhela inganganye yakhe ibolile ngoba nxa imbali yakho ingabekwanga kuhle kumbe yabeka egcekeni kuyafanana nje lo muntu othi ekhokhela inganganye yakhe ibolile uyabe uparalyze
amabizo abantu le migwaqo kuqakatheke kangana msebenzi
yinto yembali and okudingakala ukuthi abantu abethu bayifunde bayiyazisise bayigcine futhi ibekwe kuhle kuyabamba kuhle khonokhana abantwana njengesizwe ukuthi bakwabe bakwazi ukuthi kulo mzilikazi njengoba nje ngibone ngani futhi amakhiwa ngani baphose basidlula mbijana ngokuhlonipha imbali yethu ngoba ungakhangela abantwana benkosi umzilikazi bonke bayalamala okithi bonke ukulwabo siyayibona nansiyana imathobana lapho waphuma khona uKhumalo, siyayibona nansiyana imzilikazi ilokithi, siyayibona nansiyana inkulumane, siyayibona lezi ndina zangaphakathi omagwegwe laphana bakhona, siyagijigijima futhi nansiyana abantwana benkosi bakhona onguwo yenja labonjube bonke ngabantwana benkosi labana abangamalokishi. So abazange bazize babe bancane abantwana benkosi nomunye wawukhona owamakhiwa ebezenkalele ukuthi kathesi thina njengabantu abakhona abamnyama bese kudingakala ukuthi thina selule mbijana sidlule siye lapho okudingakala khona ukuthi kukhanye sibili ukuthi sivela ngaphi siya ngaphi.
Siyayizwa ke induna yethu uChief Mathema ungadinwa lakusasa ndoni valeliso
hhayi-ke
udaba lethu luma lapha-ke namhlanje lapho engiqoka khona le nduna uMathema. Siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo.
So isikhathi sabatsha silo Mike Hobe.
Yebo, mthwaka komuhle, yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo Blessing Phiri, okuhlelo lwe Global Youth Grant kulumnyaka. Phiri, ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo, unjani bud?
Ngikhona Stini.
Mina ngishap. Awutshela uZulu abalaleli bethu ukuthi kahle kuyini okulethayo lapha e-Washington DC.
Ngabuya nge-program le kuthiwa i-Global Youth Grant, uhlelo eluletha abasakhulayo ukuthi bebuye ngapha kwele Melika bezobona ukuthi vele bakwenza njani lokuthi singenzani elizweni lethu ukuthi sifanani.
Blessing, ngiyazi ukuthi wena awukaqedi izifundo zakho.
Yep.
Angithi uhlelo lolu lujonge ukuthuthukisa abantu abasakhulayo abangathi ngesiNgisi ama-undergrad.
Yep.
Usule sikhashana 3 months ulapha kwele Melika, ubona ngani usufunde izinto ezinjani?
Indlela esikhangela izinto kuthiyele ngendlela eziningi, into esifuna ukuziyenza nxa singaqedi isifundo lezinto abazibona beziyenza nxa beqedi isifundo zabo vele kuthiyele. Sijwayele ukuthi singaqeda sifunke edinga umsebenzi sisebenzele usibani, ayisikho abakubonayo. Bafuna usiqalisele into zabo. Wonke umuntu kaziboni esebenzela omunye umuntu.
Njengoba ushilo wathi lapha kwele Melika abantu bathi hayi cha, ngeke ngiyosebenzela omunye umuntu ngimenzele imali, ngcono ngiyithathe leyo bali ngiyifake epokethi. Ukhangela ukuthi ungaqedi imfundo la uzaqhubekela phambili uzisebenza.
Lokhu ngibonayo zathi kunika amandla, kuyangitshengisa ukuthi ngisendleleni eyiyo, kodwa kumele ngiqhubekele phambili ngisebenze ngamandla ukuze ngibone ukuthi isifiso sami
ziyafezeka.
Yeah.
Right. Asixoxeni kancane ngeprogram le. Ukushilo wathi ngempela ijonge ukuthuthukisa abantu abasakhulayo abangakaqedi imfundo zabo ama-undergraduates. Phandle kwalokho ijonge ukwenza izinto ezinjani?
Ifuna ukuthi abontanga bebone ukuthi kuyini okuse-America okungekoyo emazweni abo. Ijonge ukuthi sibe lama-relationships a-sustainable between i-America lamazweni abo.
Ukhangela ukuthi uzathatha izinto ezinjani ezile njongo yokuthuthukisa abontanga?
Into enkulu engiyifundile ngapha yi-inclusion. Umuntu ujajwa ngokuthi uyenelisa ukwenzani, not ukuthi you are a woman or a man. Ngibona zathi this is something that we really need in our country, ukuthi sibe le inclusion and tolerance.
Blessing, sigqiba uhlelo ngicela ukuthi utshele uZulu ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana nalolu hlelo kumele baye phi?
Information ngohlelo leli is there on the internet. The name is Global Youth Grant. Ungakhangela kuFacebook, kuTwitter, on Google, Global Youth Grant. Khathesi ama-applications are already open from November 12 up to the end of the year.
Abafisa ukuxoxisa ngawe kumele bakuthinte kanjani?
Okay, so kuFacebook or Twitter kamela ngu Blessing Phiri, WhatsApp 0775256880. Nxa usasesikolo, this is a chance for you to come and learn uzofunda elokuzeni
kwele Melika. Izani nontanga lemzwile u Blessing uthi nxa ungakagqiba imfundo zabo ama undergrad, ngenani kuhlelo libuyelani kwele Melika. Blessing, ngiyabonga kakhulu.
Ngiyabonga.
Kwanelo kwalamhla mthwaka komuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa nami khona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmy3 bigmyke3 yoni username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo 8 PM bese lugqiba ngo 9. Kwane lokwalamhla olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Ngithola komuhle Zimbabwe muhle. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu-ke Mike Hobe, okwamanje sokuyisikhathi sokholo lwesiKristu.
Kudibana kuhlelo vuselela umoya lilami uNtungami Linkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga Msakazi Nkomo labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke ngitheke sikhumbuzane ngelizwe esilithola encwadini kaMateyu isahluko sesihlanu indima yesine elamazwi athi wona babusisiwe abakhalayo ngoba bayakududuzwa. Lapha-ke nxa sikhangele empilweni yomuntu, nxa kukhala kuphuma izinyembezi, kanti lakwesinye isikhathi inyembezi ziyaba khona ezenjabulo ezentokozo. Kodwa lapha uJesu nxa ekhuluma kuzixuku lezi ezazimlalele, ukhuluma ngezinyembezi zosizi, ngezinyembezi zokudabuka, ngezinyembezi ezingelantokozo, ngezinyembezi ezibangela abantu umunyu empilweni zabo. Ngakho uJesu uthi laba bantu abakhala bawududuzwa. Umbuzo ubususithi bakhala nje abantu bakhaliswa yini? Yini ebenza ukuthi baze bakhale? Akula muntu owaphunga ukukhala nje kungelalutho, engabe inyembezi zokuthokoza kumbe ngezobuhlungu. Kodwa lezi ezithiwo nguJesu nezobuhlungu, kuningi okhalisa abantu, ikakhulu kulezi nsuku elizweni lakithi. Ingabe usebhasini, uhamba ngenyawo, usesikotshweni, usezitolo, usesidayiweni, unapho, usemthoveni, usemsebenzini, sengitsho lasezinkonzweni imbala, abantu bayakhala. Abanye bakhala inyembezi ezingabonakali ngamehlo ngoba naziwela ngaphakathi, kodwa inkulumo zabo zitshengisela ukubana abantu bayakhala, bakhathazekile, baphakathi kobunzima. Kuningi okhalisa abantu, singazali sikubalise sikuqede. Okunye kuyazenza, okunye kuyenziwa ukukhala kwabantu. Kodwa ubuhlungu inyembezi naloku ukukhala esikuza ukusa kwamalanga. Lithi iBhayibheli-ke laba abakhalayo bazawududuzwa. Bangaphongi ukukhala nje kuphela, kabadinge indlela yokubana lokho kubakhalisayo uNkulunkulu abanika amandla kususwe phambi kwabo. Abanika amandla okuthi lanxa kubehlula bona, kodwa uNkulunkulu ebelekelela uzakubaduduza, abasuse ekukhaleni lokho. UNkulunkulu lakho ukubana ingabe yini okukhalisayo? Ngabe kuswelakala kwezulu, kuswelakala kwemisebenzi, ungabi le mali, ukuphathwa kubi, ukubuswa kubi, ukuhlukunyezela ababathi balamandla? UNkulunkulu uthi uzakududuzwa wena. Nxa sewududuzwa wena, inyembezi seziyaguquka, ezalwana akade kholisa ukubona usebunzimeni ukhala ukusa kwamalanga, nguye osezakhala ezibuhlungu ngobana engasathokozi ngokududuzeka kwakho.
Siyabonga kakhulu-ke Ntungami Linkomo kwezokholo. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, sikhangele-ke ezemidlalo. Ku-Super League-ke lapho Premier iqembu leCapes United linqobele Dynamos 1-0, kuthi le-Highlanders linqobe eleManica Diamonds 1-0 futhi. Yes, lugqibe lapha-ke uhlelo lethu lamhlanje. Kulabanye abantu abathi umongameli Emmerson Mnangagwa ulwa lomsekeli wakhe uretired general Constantino Chiwenga, kodwa-ke ibandla leZANU-PF lithi lokhu ngamanga. Hayi-ke zukandaba sima lapha-ke uhlelo lethu lamhlanje olivalisayo ngo-Kips 2
Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.